ukulotshwa kwemihloliso kaNhlangula kwenzakala ngesikhathi uhulumende ephambana nesinqumo somthethwandaba waphezulu we-High Court esokuthi izikolo kumele zibe lempahla yokuvikela yama-PPEs, ama-mask nama-thermometer kukhona izikolo zonke andubana zivulwe. Inhlolisiso enziwe yi-Studio 7 eHarare namhlanje iveze ukuba abantwana labadala balowe imihloliso namhlanje begqoke okokuvala ubuso amamaski ababuye lawo ngoba izikolo zibikwa zisehluleka ukuwathola eneleyo lama-thermometer ukuze izifundi zihlolwe ukuba azila zibonelo ze-COVID-19 na zingakaqali ukuloba imihloliso. Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS umnumzana Nation Mudzitirwa uthe uhulumende wehlulekile ukupha izikolo okudingakalayo ukuzivikela izifundi zababalisi ku-COVID-19.
Uhulumende akayenzi amalungiselelo aneleyo ukuthi izikolo zivulwe ngedate aqambileyo. Uhulumende lovele kalaleli ama-recommendations ama-union, kalaleli ama-recommendations e-parliament ayenziwa le Portfolio Committee for Education, kahloniphi even i-High Court ngoba wanikwa i-order le-High Court ukuthi ama-examinations kakumelanga abhalwe nxa engasuthisanga ama-World Health Organization regulations.
Lokhu kugcizelelwe ngumkhokheli wenye inhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, umnumzana Takawafira Zhou.
We have received the reports from across the country from our members of PTUZ that
sesithole imibiko evele kubabalisi ethi imihloliso eminingi kayenziwanga kuhle, ababalisi kabayanga emsebenzini njengalokhu esibatshele khona, kulandela ukwehluleka kwezimthetho, kulandela iziqondiso ze-WHO ledale le-High Court order, behlulekile ukupha izikolo zemakhaya ezimbalwa ama-PPEs.
Omele abazali kwesinye isikolo kukomithi ye-School Development Committee owale ukuqanjwa ngebizo uthe izikolo eziningi zemfakose bezingela ama-PPEs.
Guard both learners and the teacher against this dangerous disease will not deliver.
Njengalokho esakuthola kugatsha lwezemfundo, imihloliso iqale kuhle, kodwa lokho esakuthenjiswayo yokuzivikela kulo mkhuhlane kakubuyanga. Uhulumende kazange alalele lokho okwathiwo ngumthethwandaba.
Omunye umzali we-Warren Park, unkosikazi Richard Dube, uthi ovula kwezikolo asocebo elihle.
Mina njengomzali ngibone ngani icebo lokuthi izikolo zivule kathesi asocebo elihle kakhulu. Ngiyasatho sokuthi silokhu sizothwa inani labantu ababanjwe i-COVID lokhu eliqhaza lisiya phezulu. So ngokunjalo, nxa abantwana bengayo izikolo sokuhlangana abantu abavela endaweni ezitshiyeneyo laphana, uzathola ukuthi abanye kathesi bayangena bavele eGoli, basibo bonke abahamba ngendlela eziqondiwe, bahambe beyekhwarantayinwa, abanye babuya nabodrayiva bama-truck, babuya nabomalayisha, babuya ngeganga, bavuke kuseni sebekhona ezindlini. Abanye ngabantwana besikolo ababehambile eGoli, lababalisi ababehambile bayabuya labo-truck driver, bavuke kuseni sebeseklasini, umkhuhlane usumemetheka.
Kodwa isikhulumeli sohlangothi lukahulumende olubona ngemihloliso olwezinseki unkosikazi Nicolette Dlamini uthe ngendlela abahlele ngayo izikolo eziningi bezilungele ukuloba imihloliso.
Seni abantwana kade bebuye zebhala isilungu, babuyile bonke, abalutshwane yibo abangabuyanga, of which thina akasikwanisa ukukhuluma ukuthi umntwana uyehlulwe yini ukuthi abuye zebhala. Kodwa i-ministry i-provide-ile ama-thermometer, ama-sanitizer, abantwana bonke bebelawo ama-face mask. So kithi ezimseki sibone ukuthi imihloliso iqalise kuhle sibe.
I-Studio 7 yethekele izikolo zemzini embala yaseHarare ezigoqela i-Warren Park 1 High, Imfakoza High le-Kambu Zuma, lapho abantwana abakade beloba imihloliso. E-Warren Park 1 High umphathi wesikolo wale ukukhuluma nentatheli ndzaba esithi kumele ziphiwe imvumo lugatsha lwezemfundo. Inhlanganiso ezimela ababalisi zithi zilako ukukhweza lolu daba emthethwandaba xa uhulumende engaqhubeka eqinisa ikhanda efuna ukuvula izikolo zona zingakalungeli ukuvikela izifundi kanye nababalisi emkhuhlaneni we-COVID-19. Ngimele i-Studio 7 News eHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.